Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani izibukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 olwesithathu mhlazi ku 16 Mbimbitho 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-Citizens Coalition for Change seligcizelele ukuthi liyahlukuluzwa ngamapholisa labasekeli bebandla le-ZANU-PF lapho likhankasela ukhetho lwama-by-elections oluzayo.
Ibandla le-ZANU-PF alikazwakalisa like lachaya umuntu belihlukumeza umuntu.
Owake waba ngumeya wedolobho le-Harare njalo oncintisa kukhetho lokudinga ukhansila ka-Ward 27 e-Harare lunga le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Herbert Gomba, uzamiswa emthethwandaba lamuhla esethezwa amacala ukwephula umthetho ophathelane lezokhetho we-Electoral Act.
Ele kucala abazama ukuthi uthisa imota khathesi sebelilahlile sebesithi ewabhalisa ukuhlala endlini kayise.
Ekuqhubekeni komkhankaso wokhetho oluzenziwa ngayonale inyanga, kubikwa inani lodlakela lusiya luqansa elizweni jikelele, kodwa kobulawayo lezigabeni zeMandebeleni kulokhu kunokuthula.
Ye umumo kobulawayo upholile sibili, singathi asikabona udlakela omunye lomunye uyazikhankasela nje.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Citizens Coalition for Change seligcizelele ukuthi liyahlukuluzwa ngamapholisa labasekeli bebandla le-ZANU-PF lapho likhankasela ukhetho lwama-by-elections olukhangelelwe ukuqutshwa ekupheleni kwayona le inyanga. Kodwa isiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Tafatswa Mugwadi uthi zimbalwa izehlakalo zodlakela njalo amapholisa asadingisisa ngazo, kukanti umongameli Emmerson Mnangagwa nguye ukhuthaze ukuthi kube nokuthula. Isiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Joseph Chuma utshele uSthandekile Mhlanga Studio 7 ukuthi amalunga ebandla lakhe lawo ake achaywa enjube ephumula lenkulumane.
So far, Sthandekile, lapha kobulawayo, ibandla lethu le-ZANU-PF alikazwakalisa like lachaya umuntu belihlukumeza umuntu. Kodwa osokwenzakeleke ukuthi kona thina sesibe lama-cases ambalwa sibili, abantu bechaya amalunga ethu bekhampena. Ngiyakhumbula kule ndaba eyenzakale enjube lapha, kulabo mama bethu ababehamba bekhampena besenza ama-door to door, bajikijelwa ngamatshe baze bayaphendukela esibhedlela sibili. Ukhona futhi omunye ufana ephumula ngale owathi ezigqokele iridali ye-ZANU-PF wachaya ngabantu. Ukhona futhi abanye futhi enkulumane ngale ababili abachaya ngabantu ngoba babegqoke iridali ye-ZANU-PF. So ngapha sokungani it's now the other way round, kuthi i-ZANU-PF ibamba umthetho kodwa ababadlaphikisayo sebesihlukumeza. Kwesi sikhathi yabona ukuthula komuntu, ukulunga komuntu ungabona ukuthi awona that beast is no longer there or is dead. The beast will be sleeping. Inyamazana lana yabilele leya, ungayivusa, ungayivusa iza kwenzela amanga. Manje laba yiwo kasibekwenza ngazi ukuthi bafuna ukusiphusha kuze kube nini. Kodwa thina sizama ukuthi ona sibe mature enough to say hayi, asikhankaseni ngokuthula. Singafanele nakwezinye indawo hanti sikubonele okwenzakale ekhwekhwe ngale. Sibe abantu abanjalo thina ngapha kobulawayo. Sifuna ngabantu bokuthula, sibambane, sikwazi ukuthi lo lalo sihambe sindawonye. Omunye esekelo akusekela, omunye esekelo akusekela. Kodwa lapha kobulawayo sesine problem naleyo ukuthi labantu laba sebeqhazi ukuthi amalunga ethu nxa bekhankasa. Pho angazi bafuna ukuthi kunakuphethe ngani lokho. And I hope ukuthi wona wona lina njengentalo ezindaba liyakukhipha kunokwana likusakazi, hathi kuba likufihle bese livumbuluka nxa sokwenzakale ngapha kuZANU-PF. I-ZANU-PF yiye etayitayile, yikho lapha lisukuma khona kakhulu liqashe ukusakaza ngamandla lalokhu kusakazeni ukwenzela abantu bebekwazi ukuthi wona izigangelezi yizo ezikwenzayo. Basitokoza so mzala sisagcina sizivukile sokusuka ngokunye futhi. But asifuni ukubana kube njalo ngoba udlakela lubi, lusho umuntu elimele, usunamavili ezibhedlela ongazuzukwanisa ukuthi uwabhadale. Ngapha ubhadale irentu zama udima ukudla zama ukhwabanisa ifizi zabantu. abantwana ugcina ukuthi lamanye amabhile which are necessary. We don't want violence, we denounce violence. Umongameli wethu uyiyalela violence outright. Umsekeli wakhe ubaba uThiwenga sisephumula ngaye uyalile indaba yeviolence wayidenounce kakhulu. Lo msekeli futhi omunye ubaba uMohadi usenkulumane ngale kurali laye ukuthi wawo wayala iviolence. So thina njengezanu PF we have denounced violence. Nxa kukhona okwenzayo ukwenza their own accord and they must carry their cross athwala isiphambano sakumuntu ayobethelwa ngalokho yabekwenze. Thina njengezanu PF sithi phansi lolu dlakeli.
Kodwa sesikhangela uhlelo lokubhalisela ukuvota ungathi uyasuthiseka ngalo yini? Kodwa sesikhangela uhlelo lokubhalisela ukuvota ungathi liyasuthiseka ngalo yini njengaba khokheli kwezombusazwe khona ngapho koBulawayo lesigabeni zeMathebeleland.
Wena ukhuma iqiniso angifundisekanga ngendaba yokubhaliswa kwabantu ungakhangela inani yabantu ababhalise ukuvota lapha iloku iseselulutshwane and ngibone ngazathi vele nxa sokusenziwa i-delimitation sizaluza ama-constituency mhlawumbe amabili noma amathathu lapha koBulawayo. Okuyinto abantu abanganazeleli ukuthi khonokhwana kwenza ikhekhe lethu linciphe. Ukucezwana lekhekhe adumele siluthole nxa kade kumele lube liqada lungaka soluncephile mbijana kwanaphana. Yinto engananzelelanga abantu nxa besekela ukubana bebhalise ukuvota. Ngiyakwazi ukuthi bakhona abanye abanama-problems ezithubhala lokho okuthiyethineyo onjengakhona kwa. Kodwa ke uhulumente bezama ukuvula sibili ntona abakithi abangabebanama-problems anjalo ngababuye bebelungiselwe. Kodwa kwesikhathi abantu abasukume angazi ukusuka kuthini kodwa hhayi akungithabisanga kakhulu sibili ukurejista kwabantu abazange basukume ngendlela ebesicaka ukuthi bazasukuma ngayo okwenzela ukuthi siprotecte ukucezwana lethu olokhekhe ngapha kwala koBulawayo lasemathebeleleni. It's very very important ukuthi abantu bekunanzelele khonokwana ukuthi khona i-census nxa isenziwa 1-2 khonokwana okwama-consu nxa kusenziwa konke lokwana kuya si-affecta at the end of the day ku-portion yethu esiyitholayo ku-national cake eyabe khona khonapho ngoba kuza kufakwa kukhishwe ngokuthi kona abantu bangaki. So nxa iHarare bengabaningi kakhulu okuningi kuza kuya iHarare ngapha kubuye okulutshwane abantu bangabaningi kakhulu emaswingo lokuzeni manikaleni wemash east kumbe north kumbe ngaphi kuya kuya khona ngale thina sithole okuncane yinto kumele ngaba abantu bayo bakuzwisisa khonokho.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF obexoxa ecingweni lestudio 7 ekoBulawayo. Lokhu sikudaba olufanayo ekuqhubekeni komkhankaso wokhetho luzenziwa ngayona le inyanga. Kubikwa inani lodlakela lusiya lubi kakhulu elizweni jikelele kodwa koBulawayo lezigabeni zeMandebeleni kulokhu kulokuthula. Inhlanganiso ezilonda ngodlakela ezifana leZimbabwe Peace Project zithi udlakela solubhahile ezigabeni zelizwe ezijiyeneyo ikakhulu esekhwekhwe lapho okudabuka khona umongameli Emmerson Mnangagwa. Kulesi sigaba kubikwa ababangela lolu dlakela bengabethwala inkemba abaze babulala omunye umlandeli webandla le-Citizens Coalition for Change. Sixoxe loncintisa kukhetho lokudinga amakhansila umnumzana Edwin Ndlovu webandla le-CCC saqala ukumbuza ukuthi uhamba njani umkhankaso wakhe.
Umkhankaso wethu uhamba kuhle kakhulu, kasikahlangani lengxaki esingathi zikhona. Abantu bayamukela ukukhankasa kwethu, basithembisa njalo ukuthi mhlaka 26 March baza sivotela kwathi 8 koBulawayo, njalo bazavotela ke ibandla le-Citizens Coalition for Change uBulawayo wonke lelizwe lonke jikelela. Umkhankaso uhamba kuhle kakhulu.
Ngokubona kwakho umumo lo yiyo sizawubona ukhona na ngesikhathi sokhetho lwelizwe lonke jikelele ngomnyaka ozayo kumbe sizabona uqhamuka udlakela lakhona ngapho koBulawayo?
Ye, umumo koBulawayo upholile sibili, singathi asikabona udlakela omunye lomunye uyazikhankasela nje. Kodwa kasinike sitsho ukuthi ngomnyaka ozayo 2023 kuzabe kufanana ngoba sinanzelele ukuthi 2023 yikho kuyabe kwi-general elections khona, kuyabe kuzavotelwa lofuna ukuba ngumongameli welizwe. sakhangela ukuthi bandlelezana uPF ngendlela lesaba ngayo umongameli weCitizens Coalition for Change uAdvocate Nelson Chamisa bangazama ukwenza udlakela lololo silubona lusenzakala ezigabeni zeMashonaland leMidlands izindawo abazenza ezabo ukuthi abafuni kuphanjaniswa kizwe ikho ngo-2023 sabela ke ukuthi udlakela lungamemetheka lube khona elizwe lonke akula siqiniseko sibile sokuthi kungaba lokuthula kobulawayo ngendlela oyiyo yona kathesi
ngokubona kwakho kuyini okungaba kumangela ukuthi kungabi lodlakela kobulawayo
iye kwakathesi okungenza ukuthi kungabi lodlakela ikhona lokho ukuthi ngama-by-elections kuphela lapho kuzaba lamalunga edalwe leparlamente lama-councillors kuphela phezulu akutshintshi lutho ngoba akulakhetho lukamongameli welizwe so yikho kwenza ukuthi maybe kungabi lodlakela kodwa ke ngomnyaka ozayo kulokhu esabela sibile ukuthi udlakela silubona lukhona eMidlands kunye lezi ndawo zeMashonaland ehlanisela leHarare lemaro
umnumzana Edwin Dlovu ngoncintisa kukhetho lokudinga amakhansila ekubandla leCitizen Coalition for Change ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo
asambeni madoda siyovota
uwakhe waba ngumeya wedolobho leHarare njalo ozancintisa kukhetho lokudinga ukhansila kaward 27 eHarare elilunga leCitizens Coalition for Change umnumzana Herbert Gomba uzamiswa emthethandaba lamhlanje setheswa amacala ambalwa awokwephula umthetho ophathelane lezokhetho we-Electoral Act ngomnyaka ka-2018 lokho kufakazwe isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter igqwetha likagomba umnumzana Harrison Nkomo utshele Studio 7 ukuthi amapholisa athi ngesikhathi encintisa ukuba ngukhansila kukhetho lwedluleyo umnumzana Gomba wabhalisa ukuthi wayehlala endlini yabazali bakhe eGlen Norah B yena engahlali khona ubikwa njalo wabhalisa abantu kuluhlu lwabavoti abalitshumi lambili 12 ukuthi bahlala kuleyo ndlu khona kungela nto enjalo kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhla ziku-26 kulinyanga uGomba uzancintisana lelunga leZANU-PF umnumzana Jefferson Madewe uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli seCitizens Coalition for Change umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Former mayor weHarare uGomba ubotshwa ngamacala abambazela wona elekucala abazama ukuthi uthisa imota khathesi sebelilahlile sebesithi wabhalisa ukuhlala endlini kayise ngo-2018 yena engahlali khona kambe ngabe ngubani ongahlali emzini kayise njalo konke lokhu kutshengisa ukuthi kuphupha nje bazama ukumngcolisa bengamphi isikhathi sokuthi laye khankase njengabanye njalo bamphicala elamanga-manga elingalahlonzi ukuthi kulabantu ababhalisa endlini yakhe sindlu yakhe kathesi bona besithi indlu kayise umuntu olecala lapha ngubani ngulowo wacamba amanga wathathi affidavit wathi yena uhlala lapho ongahlali khona noma phela babuzi umnikazi wendlu ukuthi ngobani laba njengoba besithi indlu ngekayise abambophela yona
nxa kuyukuthi ngempela wacamba amanga ukuthi uhlala endlini lapha angahlali khona ngezizathu zokhetho ayisilocala yini phansi komthetho wophathelane lezokhetho
asikocala ukuthi uzabhalisa ibizo lakho endlini ungathutha ke akunamsebenzi lokho uyikubaza amacala abazama ukumngcolisa ngoba bahlose ukuthi uMonzora la ebe lesithe yodwa eHarare ekhupha inhlolo ngalokho mahlabezulu sithi izanu siphelelwe ngumphako uMonzora seyizanu akusoze kube bancede ngalutho engaze bamidithene uzawina vele ngekho ngoba siyakwazi ukuthi ushe kunze wawina ama-elections engekho lapha eZimbabwe ngo-1980 lokhu bamupha isikhundla esikhulu kumkhampenela kakhulu khonokho ngoba bayamesaba besaba ibandla labantu elithungamelwa ngobaba Advocate Chamisa eleCitizen Coalition for Change yikho ke sithi mahlabezulu asisebenzeni ngoku ngobunono sisebenze sikhangela ukuthi laba bantu basiqophile bayasidinga kodwa ke sithembisa abantu ukuthi ubuntu bethu abuhambelane lezenzo zethu thina ABCC singabantu bomthetho njalo sithi sithobekile siyabonga.
Umnumzana Felix Makalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Douglas Monzora uthi ulethemba lokuthi kuza kuba lohulumende womanyano elizweni ngemva kokukhulumisana kwenkokheli yamabandla ezombusazwe. Iphephandaba lobulembu be-internet eleNews Hawks lilodaba lokuthi eleZimbabwe yilo lodwa ilizwe lomhlubulo wezwekazi le-Afrika elilesilinganiso sokugubudeka komnotho i-inflation nesedlula isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini i-50%. Okwamanje sengilijiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani bantu bakithi, linjani nezindawo. Kodwa okwenzakala elizweni lakithi kungakumangaza mpela, ngoba uma uyabhekisisa ama-political parties la amaningi wonke phela asho ukuchamisa, the most ovusa ikhandi sokuchamisa, ovusa ikhandi sokuchamisa ukuthi ngabantu abafoka amaphasti amaphati wabo befuna ukulungisa ilizwe mpela, kumbe ba-against i-opposition party, ngoba angeke ukuthi opposition party uluse ni opposition njengale nto kade isenziwa ngumamana lo uThokozani Gupta la uDouglas Monzora laba bezana uPhil singathi kubala nje kutani. And the most bathi uChamisa use eze iskipa esiyeni, kukanti ke abantu abazosithuta abantu bayakwazi ngoba amaphathi wonke engayenza umbala oyiyelo, kodwa abantu amuntu abamvotelayo baya mazi umbala kawutsho lutho ngendlela asebekhuluma ngakhona lapha. Hayi abantu vele ilizwe lalona alila ama-politician vele laphana nje kulamatsotsi kuphela, the most ngamatsotsi wonke labo bantu lapha ungathekisa ngendlela okwenzakala ngakhona. Hayi kulama-politician lapha iZanu PF yazi ukuthi iZanu yiyo okumele ukuthi kube ngakhulwisana layo, kodwa kulibalwisana loChamisa uChamisa kala lutho uChamisa kayizilo waye bengalwisana ilazo zanyendo lezi zeZanu PF, waye bengalwisana namasilela la abulala abantu, waye bengalwisana labantu labo bathumba
Studio 7 salibonani lonke. Awu bantu bakithi ngamosha isikhathi, mina lo mbuzo nje i-1 abantu bangamphendula kiyo, since kwawanguwe wena umuntu ombula e-Studio 7 wasemathebeleni, so wakho wabona emashonaleni kungaliwa na? Mina nsisi ngazalwa uhlezi ukuphikiswana kuliwa njalonye Jeff, ilizwe lolu ngasikhathi bani umakho labantu lona abantu elithi ona sidibe kumele lifakwa embusweni shaya kuliwa njalonje. Sibe sibhekele ukuthi sezi-MDC Alliance elezimpi zabo labo Monzola umakhuphe labo Chamisa sebephumile sebeyisiba bangani ke waye behlala ephoseka ngaqada bantu bakithi. Ayi angiyazi phela sizahlupheka sosiyofa, so longo lilo olisayalela emashonaland sizohlupheka sosiyofa asike sizame ukuyakho kwakithi sikubone okwakithi ukuthi khona kuza sehlula kanti lokhu ezame ukuyakho kule singakuboniwe kulokhu kuphuma kwezinyuzi kuliwa kuphela njalo nje asiyakhena okwakithi lokho silakho emathebeleni sikuboneni ukuthi khona kuza sisakhe. Uzaphu liyasobona kuliwa uzaphu kakaze kuliwe yebo kungene kwasimangilizwe kukawalokungani ukuphikisana into leyana almost 1 week iphele nya abantu abase bekhulumisane bazwana bayiqede impi yabo komthwakazi kulokuba khona lokuphikisana in 1 week kuyakuphele nya kade kwasemashonaland kuliwa chose kuzokuphila 30 years kulokuhlala kubangiswana njalo nje ilizwe lisifala siyaphansi ngokunjani. Abantu bakile siDebele asihlangani phela uyasozwa amashona besikhuza mpela ukuthi mandebele yeke lanithabhalezima hayi abazinika amakhoba aluso kibo kuqala sike sibone beke bekele khulu asibone angeke begije ukuthi bezokhuza thina ngapha bona behlezi besiloke njalo nje ilizwe lisiwa. Abantu bakile siyekele namaphatha ngale asizame nje ukufaka uzapha embusweni sibone ukuthi lokhu sibalutshwani sinjani lakusebenzi lokhu lawo baqamukene too much maybe thina masingakho uzapha sonke siyamandebele bona beqamqam zenza waphathi nawo wahlala besilwa njalo beqamqam singamanqoba ulushwani wethu lobuninga kusho lutho lokho. Ama MPs ama councillors fakene umphakazi wakhona labo zapho wona hayi bantu bakithi uyazi ukuhlala ubukela abantu besilwa wona bakhethe ukuthi bekumele belibona bethu besilwa wena siwumlamu sokulamula phala phakathi isikhathi siyahamba lesi. Ngiyacela mpela abantu bakithi abake benanzelele bantu bakithi abantu labani imbi bayithanda sikhuluma iqiniso bahlezi besilwa bayakuthanda ukulwa umbango bayawuthanda izikhundla bayazithanda ukuthi yini embusa bayakuthanda kona manje uzobona ayike iphele 5 years partner lesi ahlangene nale uChamisa uyise igama manje akutshela umbango nto uyaqala khona uchithiza abantu lo usukela ku-MDC wesi manje usengumsunguli we-CCC khanya litshele ngani ku MDC ingcono wayithole vele kula badala abavele bekhona bebasungula owashimela uBT lawo bantu manje sesegameni lakhe ukuthi ukuthi sicale ngobuchamise ngupresident ayaya litshele uyazi uyisigaga mamanje abantu bepala abantu bakithi asibanyathi asiwayenzi asiba ahla tribalism kodwa ayi stop ngiyalitshela umbuso ukho ngani laba silandela abantu umbuso umbuso abangawuphiwanga sikhuluma inqiniso umbuso wabo ngokulala abantu ngwani izinto ezimbi ayaya abalungisa indaba zabo bafethu maye ukuthi sihlalisane labo kahle ayi otherwise umthola zingcono
sanibonani sanibonani ku studio 7 ngiyajabula iaudio maye ngafundwa le bulisa bonke abantu abasendaweni yasenkayi kosikhubukhobe lugamba ngibubingelela lamasobhuka kithi wonke lenduna yakithi ngithi liyakubona badala ukuthi isimo siyala siyaphambili even kungadla umuntu oyedwa kodwa ezilonke abantu abaningi belamba kusuka kube ngabi nalutho so siyacela ukuthi ngathiwa kuye kuyatshintsha asiboneni ukuthi 2023 zakhamizi badala lezinduna siyalamba lapha eZimbabwe so singakutshintsha kanjani asiboneni engasikhupha ebunzimeni lokho ngiyajabula le audio mayingafuni
salubonani salubonani basakazi lonke baka studio 7 abalaleli bonke kuzindawo ngezindawo kuphinyelela khona studio 7 bazali bami bengilombono lapha engicabanga ukuthi lombono ngizohlala ngiwukhuluma kuze kuye fika u-2023 umbono wami uthi wona kunjani ukuthi amaparty lawa abambane i-MDC le kaChamisa osokuthiwa yi-CC leyo le Mthwakazi Republic Party lezapho abambane lamaparty sithi nxa sisiya ekhethweni sihambe lamaparty ebambene okwenza ngithi mina ilokhuzeni iparty le kaChamisa i-CC leyo iba kubanjwane layo kungenxa yokuthi yiyo ekhanya ile power yiyo eseduze leZANU PF yiyo engakwazi ukugudluza iZANU PF la abanye amaparty asekudeninyana kodwa singabambana siphushe le ekaChamisa iphushe iZANU iphume ngoba ngaphandle kokuthi senzeni njalo bantu bakithi akulanje sizoyenza nganje sifuna ukuthi sizingenele emavotini 1111 akulanje sizoyenza iZANU PF liya ayikaze yawina loba nini loba nini ayikaze yawina iZANU PF namanje ngeke iphume esihlalweni as long as la maparty engazamanga ukuthi abambane ama-opposition party kugudlulwe iZANU PF le-MDC kamonzora la kuphela yiwo maparty nje kuphela afanele ukuthi agudlulwe iZANU PF le-MDC kamonzora kuphela siphusheni ukuthi ilokhuzeni kaChamisa le-CCC kaChamisa siphushe yona badala ngoba lapha sisakhangelele kusisuse iZANU PF asikakhangeleli ukuthi lami ngifuna ukuphatha lami ngifuna ukuthini ngoba iparty enkulu ekhona ngekaChamisa ungazuye ngapho ungazuye ngapho uChamisa yiyo iparty yakhe enkulu so ukuthi sithi thina yesizaphu yesi MRP no badala yesifuna ukuqumilizwe elangapi elangapi kuphethe bani iqumalelo lizwe kuphethe bani abantu ngabe nje bayama ngendaba yokuqumilizwe le kubanjwani qala kuqale kukhutshwe iZANU PF ithe kuthiwa bese kuhlalwa phansi ke kulungiswe izinto kahle but manje as long as usaphethe iZANU PF hayi bantu bakithi hayi hayi ngeke silunge ngeke silunge ngoba ekugcineni siyagcina sisithi ama-opposition party la iwasidubekisayo ngale kuka-2023 vele kulokhu kuqhubeka ubusizayo siyagcina sesikhala ngama-opposition party ukuthi yiwo asidubekisayo iwasidubekisayo yiwo anika iZANU amandla siyagcina sesithi wonke ama-opposition party azalwa iZANU ngenxa yokuthi afuni kuba bana okwenzeka abantu kwini anti bezele ukuthi ba spread abantu bagcwala iganga lonke abantu iZANU kuyiwine futhi so siyacela abadala ngumbono wami ekengena ukuthi ama opposition party awabambane beme ngendaba yokuthi siyaqumilizwe ngapi ngapi ubuhle bakhona obokuqumilizwe ukuthi kukhulunywa abantu abangaphandle abantu abasekhaya bakubhekile lokho bakubona ukuthi akulandizwe liyaqunywa ezilongubo siZANU kuhle impela lami jabulela ukuthi kukhulunywa abantu abangaphandle abadlalele ngaphandle yabakhuluma ukuqumilizwe so siyacela
abadala bamasibambaneni sihambeni sibambene sisiya ku-voti ka-2023. Okhulumayo Nkomo, ngibuya ekana ungathi ejabhiwa. Ngiyabonga.
Kalibonani maZimbabwe amahle, lingabe livuke njani lapho likhona ngezindawo ngezindawo. Yeah, hayi selusesezisondela insuku zokuthi sibone ukuthi sibisela obani emagepini la abantu bemaparlamente la bezimela, hayi ukuthi bemela uzulu, ngoba vele uhulumende weZimbabwe hayi abaniki imali eyokuthi benze khona okwabala kukhulumayo nje mabe campaigna khona babetshela abantu. Ngedlula ngitsho yena umuntu uyabemele yona iZanu PF vele eparlamente khona ngapha engweZanu PF simvotele. Mina mbuya kondolwane bakithi kudala lami ngathola abantu bevota bevotele iZanu PF lamanje manje iplumpias umabhampe engiwazwayo emgwaqweni lapha ukuthi umgwaqo wona ugrade ukuthatha isikhathi ukuthi amabridge alungiswe, hayi sokwayekelwa lokho akusalungi. Kodwa sivotela yena umuntu weZanu PF ngiyosimele eparlamente. Sokutshengisa ukuthi uyezimele eparlamente vele lokho kutomele thina, hayi akusebenzi. Bakithi asizameni ukuthi 2023 kipheni ibandla lele labomnankagwa le seliyehlulekile ngoloko ukuthi lo wabekhampeni ukuthi sebekhampeni bezithina ngazi, ngoba zonke izinto abazithembisa abantu bazikhuluma kudala. Every 5 years bahlala bezikhuluma into zakhona zingenzakali. Asitshiyeneni lalo ibandla lele leZanu PF. Zanu PF baba isuyehlulekile, sizame abanye.
Sanibonani kustudio 7 basakaza bahle abaneqiniso kuleli radio wakuba kaNkulunkulu. Mina bengicabanga ukuthi ukhuluma iqiniso, lathi sikhuluma iqiniso singabantu esifama odini. Mina njengonyoni senyama endlovu lapha ukukhuluma iqiniso elinye nje ukuthi abantu belizwe le qiniso. Bantu bakithi ngizwa abantu abaningi onke bekhuluma bethi kule qembu eselitsha eyiphathe elitsha eZimbabwe selivuliwe.
Amazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +12 4650318. Abakokheli bamazwe ePoland, Slovenia, leCzech Republic balubhekise kwele Ukraine namhlanje ukuyasekela lelo lizwe ngesikhathi leRussia liqhubeke ngokuhlasela iKiev. Isikolo seUkraine lamuhla kwabhubha abantu ababili. Umeya weKiev uthi sokule curfew, ngakho abantu abasekuvunyelwa ukuhamba-hamba mahlayana kusukisela namhlanje ntambama. Umanyano we-European Union usethese eleRussia izijeziso zenotho, njalo amazwe amaningi ayasola ukuhlaselwa kwele Ukraine. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga Studio 7 uxoxwe lomnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi yecubungula ezombusazwe.
I-Ukraine izozama ngakho konke njengawonke nje amazwe uma ehlaselwa ngelinye azozama ukuyilwela, azozama ukuyivikela. Kodwa ke uma ngabe kukuthi sibuka ukuthi iqondane nobani, ayizukuba nawo amandla i-Ukraine yokuthi imelane nesimo lesi kuze kube sekugcinene ngaphandle kokuthi ivume ukuligoba uphondo. Ngoba okwenzakalayo nokuzokwenzakala nxa ngabe kuwukuthi sigxila kakhulu emadolobheni, kuzoba nokulimala okukhulu kakhulu kubantu kazana abayizakhamuzi zase-Ukraine, omama labantwana. Lokho sekungenza ukuthi i-Ukraine ithi nxa ibuka lokho kulimala ibe isihoxa isimpi. Kodwa ke ayilawo amandla i-Ukraine ukuthi imelane ne-Russia. Okwesibili, amazwe omhlaba avele ayancedisa, ikakhulukazi wona amazwe ase-Europe. Kodwa ke ukuncedisa kwabo abakunikeza i-Ukraine yiko lokho ukuthi phela i-Ukraine akuyona i-member ye-NATO. Abakwazi ukuvela bangene ngamasosha beyoncedisa ukulwa, ngoba sizwile futhi laphayana uVladimir Putin esabisa ngokuthi yena uphethe i-nuclear. Uma ngabe kuyukuthi sekufika kuleso sigaba nxa lamazwe angangenela uzayisebenzisa, kuyabe kungasaphephile kuyena wonke umuntu kumhlaba wonke. Ngiyakholelwa ukuthi amazwe ke entshonalanga kungenzeka ukuthi abakufuni ukuthi kuze kufike lapho.
Ngombono wakho impi le izaphetha ngani?
Ebugcineni asiyiboni iRussia isima lempi ingayiqedanga.
Lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi yecubungula ezombusazwe. ubeqoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg. Siluqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, kodwa singakehlukani kesikhangeleke inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Umkhankaso wokhetho lwama-by-elections. Singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ivandla le-Citizens Coalition for Change seligcizelele ukuthi liyahlukuluzwa ngamapholisa labalandeli bebandla le-ZANU-PF lapho likhankasela ukhetho. Owake waba ngumeya wedolobho leHarare, uMnumzana Herbert Gomba, uzamiswa emthethwandaba lamhlanje. Siluqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo, igama nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ukheli yethu ethi www.voandebele.com.